Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 20 ngomfumfu 2016 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi abelungu bengatshotshozela udlakela elizweni bazajeziswa kabuhlungu.
Kuqakathekile kithi sonke ende ngumsebenzi wethu sonke nxa singasabambananga sahlala phansi ukuthi sikwenze kuba nzima.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bathi abezombusazwe baphazamisa imizamo yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV ngokubavikela ukungena kwezinye izigaba. Omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi kasoze amukele impumela yokhetho enganqotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi abelungu bengafuna ukungenela ukubangela udlakela elizweni bazajeziswa kalukhuni. Ekhuluma emhlanganweni werali emzini wengoni eNorton lamhlanje, uMnangagwa uthe bazabhaxabula abelungu abajojozela udlakela elizweni. Lo mhlangano ubungokukhankasela ukhetho lwe-by-election oluza kwenziwa kulesi sigaba ngomgqibelo. Amabandla ancintisayo kulesi sigaba esasimelwa ngumnumzana Chris Mutswangwa edalele parlamente, yena waxotshwa kubandla leZANU-PF ngathi iZANU-PF iNational Constitutional Assembly lozimeleyo laye owaxotshwayo kubandla leZANU-PF umnumzana Themba Mliswa. Amanye amabandla athi kawancintisi ngoba kulokuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezisebenzelana labesifazane zithi ukungenela kwabezombusazwe lapho zifuna ukuqhuba umsebenzi wazo wokusabalalisa ulwazi oluphezu kokuvikela igciwane le-HIV lengculaza ngokunye okwenza igciwane leli limemetheke, kubika uMavis Gama.
Lo ngumbono ophuma emhlanganweni walezi nhlanganiso wokubonisana phezu kokungenziwa ukuzivala izikhexe ezikhona kumikhankaso yokulwisana legciwane le-HIV owenzelwe eMikliz Hotel eHarare ngokuqoqwa kwabenhlanganiso ye-UN Women. Omunye walabo abakhalaze kakhulu phezu kwalokhu ngunkosikazi Thendai Westerhof owe-Pan African Positive Coalition Zimbabwe. Unkosikazi Anna Sango we-African Youth Women ngoxwayisa inkokheli kule nhlanganiso ukuba idinge indlela ezilokuhlakanipha lapho ifisa ungena kulezo zigaba ezilenkokheli ezilukhuni. Ke sizwe umbono wakhe.
Nxa sifuna ukungena ezigabeni kumele lathi sibe le-backup etshengisela ukuthi kule nkinga lapha esigabeni esifuna ukuthi singene kiko. Kuqakathekile ukuthi sibe lokuzwanana okuhle nokuthi sibe lolwazi lathi oluningi ngezinto esifuna ukuziyenza. Esikhathini eziningi kuyahlupha ukuthi kaningi nxa ungena ezigabeni abantu baloku-exploit izigaba, abantu babuya le mali ezivela umadona sebeyenza izinto ezingalunganga kumbe ezigabeni. Lokhu kwenza ukuthi nxa sesifuna ukubuya thina sile qiniso lokwenza izinto ezinto kube nzima ukuthi sibe sesisebenza ezindaweni lezi.
Usango uthi akula enye indlela kulempi yokwehlisa ukumemetheka kwegciwane lengculaza kuZulu, kakhulukazi kuhlangothi lwabesifazane ngaphandle kokusebenzelana.
Into eqakathekileyo ukuthi asibe nolwazi lwethu oluningi, sihlalisane phansi labantu laba abakhokhela izigaba lezi labanye abalomsebenzi abayenza ezigabeni lezi ukuthi sibonisane ukuthi singasebenza njani sonke singasebenza njani labakhokheli bezigaba lezi ngoba siyawazi ukuthi impumelelo lokuhlaliseka kuhle okwabomama kuqakathekile kithi sonke ende ngumsebenzi wethu sonke nxa singasabambananga sahlala phansi ukuthi sikwenze kubanzi
inkokheli yenhlanganiso esebenzelana labesifazane abagogekileyo yona ikhala ngelokuthi lokhu kwenza kusuka kuphazamise lolu hlangothi ngokuphindiweyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Disability Women Support Organization, unkosikazi Rejoice Timire, ohamba ngenqola ye-wheelchair, uthi lesi simo sisuka siphazamise abanjengaye ngokuphindiweyo njengoba behlezi bechiwa ngaphandle.
Manje ngenxaso senzwa ama-program wona bengakwanisa ukufikelela information ukuthi kuhamba kanjani. Nga ngireporta ukuthi ngizakwanisa ukuthola i-treatment, ngizakwanisa ukuthi ngivikelwe umthetho. Lokhu konke kubachiya besegcekeni bengaprotekthwanga ngomthetho, bengaprotekthwanga bani.
Unkosikazi Timire ukhuthaza inkokheli yezombusazwe yonke ukuba yehlukane lomkhuba wokuba lukhuni lapho abenhlanganiso ezisebenzelana labesifazane zizama ukungena ezigabeni ukuthi zisabalalise ulwazi lwegciwane lengculaza.
Ifanana lomuntu wonke esehlukene lakho ungaba yikuthi esisikhathi angiboni kumbe angizwe endlebeni kumbe angikwanisi ukuhamba phathi imizwa nilayo. Nilayo efanana nomuntu wonke. Nilakho lokhu engikufiselayo ukuthi empilweni yami ngabe ngilakukhona. Ngifiselwe lami ukuthi ngithande. Ngifisela lami ukuthi ngiyemacansini. Kodwa abantu engiphila nabo abangombolezileyo bayangivalela.
Lezi nhlanganiso ziyakhalaza ukuba zitholiswe usizo lwemali zenelise ukuqhuba umsebenzi ngendlela ekusibanga esiphezulu ukuze ziphathise wonke umuntu elizweni ikakhulukazi abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Donald Trump omela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika uthi ulakho ukungemukeli impumela yokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Abakhulumeli Studio 7 bathe okukhulunywe nguTrump kungxoxompikiswano ayenze izolo lonkosikazi Hillary Clinton kubakhumbuza eZimbabwe lapho okuvame khona ukuba lokudonselana okukholo kukhetho lukamongameli. Abaningi bathi unkosikazi Clinton nguye onqobileyo kungxoxompikiswano le lapho umnumzana Trump aphinde wakhona nakhona ngendlela okuqutshwa ngayo ukhetho eMelika esithi kulokugqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika esilandela kakhulu ezombusazwe.
UTrump uyadlala zakhe, uyazidlalela. Mina ngikhangelile uClinton ebekhanya sibile ukuthi uziphethe njengomuntu ongathi lanele imele laphana lizigqaje ngaye. UTrump okwakhe akwenzayo kumele kube lokwakhe akuthengisayo ngoba aso muntu ozimisela ukuthi abe ngumphathi welizwe.
Singathi nxa uyisizalwane seZimbabwe ubukele ingxoxompikiswano yayizolo wezo umnumzana uTrump esithi kusiya ngaye kasoza ayamukele impumela yokhetho, ukuthethe wakufaka kanjani khonokho?
Vele lokhu waqalisa inkulumo yakhe naleyo vele uyabe engikhumbuza oZimbabwe. Ngithi ngiyamkhangela ngimbone sukumisa ingqindi yakhe, vele ungithelela umono uTrump. Uyabuse ucabanga bona okhinya lapho ukuthi kuthiwa abantu ama-elections umuntu uyaqalisa abantu ukuqumana amakhanda lokugamulana. Akusiyo nto okumele khona ukhena nje ngokwakho kumele abantu bahle bathi lo asimfuni. Ngoba ngisuka ngibuyele njengomuntu wafunda i-history ukuthi ebo Germany labo France labo abe labantu abazithi bakhaliphile njengabantu abaselizweni lona lele. I-democracy ngeyekubamba uyigodla njengento yakho ozigqaja ngayo oyithandayo ozama ukuthi uyivikele from konke okubi. But kulula ukuthi lithelele nje lisuka ku-democracy yenendle ligcine selifanana labo Zimbabwe labo Kenya. and go back to where Germany was, especially Nazi Germany ka Hitler.
Ye, ma ekhulume njalo ke anganqoba ke uzathini?
Ah, mina okunqoba vele kangimfaki la khona akafuni ukunqoba lokho la nxa ukuthi izinto ziyachinja sizini. Ulaba abantu bakhabathandayo. So mina engubonayo ukuthi yena injongo yakhe ayisiyo lokuthi vele abe ngumongameli. Injongo yakhe ukuthi abathengisele ukuthi nxa isela abantu bakhabazi ukuthi laba ngabami laba baginya wonke amazwi ami engibafida wona. Uzabe sebahaga nanku wasuka kubo Trump University esakhampeni ekuqaliseni wayethengisa ama-Trump stick kuloko nyaka uthengisayo. Mina bengisithi le Trump TV ayifuna ukuyenza ilungisayo. So besuka lapha vele yena eyakhe lokhu zenini ayikhangeleyo, indlela yakhe ayikhangeleyo, ayimuse e-White House, eyakhe imusa ekwenzeni imali samwe ngabantu bona laba abamlalelayo. So even kuyikuthi abantu basuke wawenelisa ukuthi adlule kubona laba abamthandayo. Ay aba Americans bahlakaniphile. I think ngiyakubona ukuthi lanxa labantu bakhaba solid sibila bamhlabelelayo abamgidelayo. Kulaba abeneleyo ukuthi babone ukuthi hayi lo asiyo umuntu ongenelana le ndlela iAmerica eyaqoqwa ngayo kusukusele kuqaliseni.
Unkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Izisebenzi zemigodi yegolide esiqintini sengulubeni empoengzi zithi amalungelo azo njengezisebenzi ayiphulwa ngabanini bemigodi ngoba zisebenza amahola edlulisileyo. Kungelanhlawulo kanti njalo azilampahla zokuzivikela engozini loba nje igolide liletha imali eneng kubanini bemigodi le. Kubika uNompumelelo Moyo.
Omunye wezisebenzi lezi, umnumzana Nkathazo Ngwenya, uthi ungazama ukuthi uphakamise ikhanda, umnini wemayini uya kuxotsha, uphume ungela mali wena usebenzile, avuke eseqhathe omunye njalo, laye olakho ukwenziwa okufanayo. Ngakho uthi bacela ukuba inhlanganiso ezimela izisebenzi ezemba amatshe aligugu, zike zihambele emangweni wengulubeni.
Alright, sile problem yokuthi siyasebenza emsebenzini lapho esisebenza khona but amalungelo awemsebenzi igengeni ngencane ayikwazi. So isidinga ukuthi kube labanye abantu abangangenela abangasinceda ukuthi lathi sibekwazi amalungelo ethu ukuthi kusebenza njani. Njalo uyasebenza after that ungasebenza. Ngesikhathi uma efuna ukukuxotsha, uyakwanisa ukukuxotsha emsebenzini. Bona ufitanzani kompa emsebenzini usule eminyaka eminingi umsebenzi. Kuthiwa awulazeni, uphiwe iholo lakho uhambe.
Ungwenya ungezelele ethi, le holo labo alicaci. Njalo liyaphuza ukubuya isikhathi esiningi okwenza baphile njengabantu abangasebenziyo bathi mhlabe hola imali ihle iphelele ezikweledeni.
Njalo ngena ekusini isikhathi sokuphuma sibaba then after that okunye le mali zangikhona izamaholo zibuya late zilibulawa indlala zilibulawa izikweledi ingasayazi ukuthi lisebenzelani kutho.
Esinye njalo isisebenzi semigodi umnumzana Mpilo Moyo laye ugcizelele amazwi kaNgwenya ethi ngempela bayancindezelwa lapho abasebenza khona. Wacela ukuba ingatsha ezibona ngamalungelo ezisebenzi ezemba amatshe aligugu sekumele zingenele.
Hayi bona bayancindezela sivele umsebenzi ngoba siphathe kuhle ngendlela abayenza ngabasebenza gadalala kunendlela sicele izandla besincedise ukuze sisebenze kuhle.
Isigaba sezansi emaNdebeleni ezweni yiso esemba igolide eliningi ezweni. Njalo uhulumende weZimbabwe sewapha abansundu ukuba labo bembe igolide kodwa kubikwa bengalandeli indlela zokugebha ezisemthethweni. Lokhu osekubangele ukugugudeka komhlaba kanye lokungcola kwemifula abayisebenzisa ukugezisa igolide ngemithi. Abalimi labo bakhala ngamagodi achiwa engaqitshelwanga ngemva kokwemba igolide osekubangele ukulahlekela izifuyo eziwela emigodini zife. Omela abasakhulayo kubandla lezaphu unkosikazi Sharon Ndlovu uthembise izisebenzi lezi ukuba uzazisiza ngoba inengi lazo aziwazi amalungelo azo njalo ziyethuselwa ngabaqhatshi. Ngimele iStudio 7 isengulubeni Empoyens nginguNompumelelo Moyo.
Ah. Abalimi emaphandleni bathi sebeqalisile ukulungiselela ukulima lanxa nje besesabela ukuthi izulu lilakho kungani kuhle nangu isibhakabhaka siluhlaza lelanga lalo litshisa okumangalisayo. Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi udubo olukhulu abalimi ababhekane lalo ngolwenhlanyelo edulayo.
Okokuqala nxa sikhangele umumo womkhathi ukuthi abaselathemba ngoba ngemva kweminyaka edluleyo emibili emithathu izulu belikuhle lonyaka abalathemba ukuthi kuzahamba kanjani. Okubana kuphuma imbiko etshiyeneyo ababona ngezomkhathi ekuqaleni babethe kuzaba lezulu kodwa kuyaphuma njalo eminye imbiko yokuthi abantu kabathenge inhlanyelo enjengenyawuthi balime inyawuthi ngoba izulu lingenzakala lingenele. So ngokunye zenhlupho abadala izakhamizi abahlangana lazo ukuthi okuyikho yikho abakwazi ukwesaba ukuthi indlala ingabuye ibathaye futhi kukhona ezakhamizini. Kodwa abakapheli themba amalungiselelo okulima ayaqhubeka bayaqala ukuthela imiquba kutshisa amabibi konke khokhana abakwenza iminyaka yonke bayakwenza kodwa bakwenza belokwesaba ukuthi abakwazi ukuzayenzakala bekhangelele iminyaka yonke ledluleyo ukuthi kube lobunzima.
Ezitolo khona iyathengeka yini inhlanyelo bayayenelisa abadala?
Inhlanyelo iyadula ngokokuqala lokho kumele sikuzwisise ukuthi abadala abayenelisi ukuthi bathenge inhlanyelo. Uzananzelela ukuthi abadala nentizakhamizi emakhaya ezikhathini eminyakeni eminingi bebethembe abantu abasemadolobheni ukuthi babasize ngalezi zikhathi ngendaba zenhlanyelo. Kodwa ngenxa yokuthi udubo lalo lubhahile abalalutho libhungayezi nje ezikhwameni zabantu bemadolobheni abanamali, imali kayitholakala emabhanga kabasebenzi. Kungakho labo abehluleka ukuthi bephathisele abazali babo inhlanyelo ekhaya. Inhlanyelo ingaba khona ezitolo kodwa eqinisa ukuthi izakhamizi kaziyenelisi. Ufica abadala abaningi bezama ukukhulumisana ukuthi mhlawumbe bazahlanyela wona umumbu wesintu amabhogwe lawo kodwa balutshwana njalo futhi abalawo ngolunye lohlupho futhi abahlangana lalo lonalolo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Kulestok ukuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table namuhla sixoxa ngokuqhakathekiswa kwabesifazana sikhangela ilanga le International Women International Day of Rural Women, ilanga elikhangelane lokuphakamisa omama bemaphandleni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ingxoxo mpikiswano phakathi kwabakhankasela isikhundla sokuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lonkosikazi Hillary Clinton owebandla lama-Democrats enziwe izolo ntambama yamukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu. Kuningi ababukeli abakuthole kuli debate, abanye ngabathi umnumzana Trump obeziphethe kakuhle kakhulu kuhlandla lakuqala wazokwehluleka walahleka esigabeni sokugcina lapho acine ebuzwa ukuthi uza kwamukela na impumela yalolukhetho yena wangathandi ukuphumela egcekeni. lokho kuhle kwasolwa ngabanengi kanye lonkosikazi Clinton besithi ngokwenza njalo umnumzana Trump weyisa umbuso okhululekileyo weMelika njalo kudonsela leli lizwe muva kuntuthuko kulilinganisa lokwenzakala emazweni asathuthukayo anjengawezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Meli Dube ongapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota. Lo mnumzana kudzayisa mayita laye ongomunye olwela ilungelo loluntu oyisizalwane seZimbabwe esihlala eNew York khonapha eMelika.
Idibethi yayizolo ngiyibone idibethi ehlukileyo kakhulu kwamanye amadibethi esiyake siwabone awe-United States. Njengamanye nje amavili asebabe sebeke bawenza uTrump noClinton. Sibona ukuthi idebate yangkhona ingani igcwele inhlamba njalo igcwele ulaka kuma candidates womabili but kakhulukazi ehlangothini luka Trump engingathi ubonakalisa ukuthi uyaphelelwa abe secina seseyama kakhulu ekubeni lolaka lomsindo lokuthuka
Samaita owakumbona.
Okokuqala ngibe confused nxa sithi Dube uDube ngusamayitha into eyodwa kodwa ke ongena izolo kudebate lami ngiyagcizelela lapha kusamayitha mfowethu njalo nxa sikhangele amaphuzu abo siyathola ukuthi ubaba uDonald Trump okuningi kuyamangalisa kakhulu ukuthi vele kanti wafika njani ukuthi ezebe phezulu khona laphana ukuthi ezebe yi-presidential candidate. Abantu abaningi siba lokusola nje ukuthi wafika kanjani kodwa ke nxa sikhangela ngapha kolunye uhlangothi umama uHillary Clinton yena ke uzothile kakhulu lakuba lapha lalapha yana kwesinye isikhathi kuba khona lapho kusolisa khona ukuthi nxa engumkhokheli kakhulu engumkhokheli wesifazane engumuntu wesifazane akalakho ukuzwela abantwana abancane abaseziswini zabomama ukuthi bengabulawa khona lokhuyana kuyasolisa isikhathi abantu begcine bengasazi-ke ukuthi bekhethe kuphi.
Sibe lesikhathi lapho abuzwe khona umnumzana Trump ukuthi uzokwamukela na impumela yokhetho wathena hhayi ngisacabanga nizalitshela kwelizayo. Kuvezani lokhu kuwe Dube?
Ya, kuveza ukuthi uTrump ucabanga ukuthi uzaluza ukhetho. Kumbe ngathi sebonile ukuthi abantu abamamukeli kangako and kungenzeka ukuthi aluze and ukuluza kuye kuseduze kakhulu kulokuwina and then into asezama ukuyenza ukuthi ahle anike isizathu sokuthi kungani engawinanga ukwenzela ukuthi abantu bacabange ukuthi hayi kakusomlando wakhe kodwa kwenziwe ngabomo utshontshelwe and bamqilile bezele. Usehle waqalisa ku-undermine i-integrity yelizwe langkhona engakalibusi kumbe engakalikhokheli. So ngicabanga ukuthi hayi laphana uchaya iganga mpela wehlulekile.
Abanye ngabathi kubisela leli lizwe esimeni esingayisiyo sentuthuko esifana lase-Afrika. Nxa siqathanisa lokwenzakala e-Afrika okwenzakala eZimbabwe, uthini ngalokhu mne wethu Kutsayi?
Ya, khona kunzima kakhulu sibili kubuhlungu. EZimbabwe siyakwazi ukuthi bakhona abangafuni ukuvuma nxa bengaphumelelanga. Nxa singakhumbula ama-elections ayedluleyo awaka 2008 lapho okwavota khona abantu ababe less than 3 million nxa ngingalenzi iphutha. Kodwa impumela yokhetho yathatha phose inyanga ezimbili ukuthi ize itshelwe ebantwini. Khona kuyana kwaba akunikanga isithombe esihle kusizwekazi saseZimbabwe laku-Afrika yonke jikelele. Futhi kwathi nxa ngabe sekuphumile kwaphuma ukuthi iqembu elibusayo lalehlulwe kodwa kwabuya kwathiwa ngenxa yokuthi alehlulwanga ngemiklomelo ethe xaxa kumele ukuthi kube le rerun yama-elections.
Umbono wakho Meli?
Ya, uhlanhlathile uTrump. uhlanhlathe kakhulu ungena iganga ngoba uyabona nxa kuyukuthi uzakwamongameli welizwe elihlangelelwe ukuthi libe lingenela kwezinye indawo zomhlaba lincedisa amanye amazwe ukuthi afike ezingeni eliphezulu njalo lokuthemba ama-processes alwa njengokhetho. Akumelanga ukuthi uhlube nguwe oqalisa ukuthi uthi wena hayi ukhetho lwalapha e-America luyarigwa, ukhetho lwalapha lunjani, ikakhulu nxa ungelayo engathi evidence kumbe ungelabo ubufakazi bokuthi ukhetho luya solu compromised kumbe ngalukho fair, ngalukho free and fair. So i-language enjalo siyibona kakhulu ebantwini abanqotshiweyo kumbe nabantwini abalungiselela ukwamukela ukunqotshwa. Angimangali mina ngoba ngiyakwazi ukuthi ubaba uTrump ngokubona kwakhe njengendlela azipresente ngendlela azethule ngayo ebantwini base-United States nebantwini bomhlaba wonke, umuntu ongamukelekiyo ukuthi kuthiwe angathatha isihlalo sika-president welizwe, ikakhulu ilizwe esikhangelele ukuthi libe lilizwe elincedisa amanye, elikhokhelayo kwezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. So hayi laba bathi uhambelana lokwenzakala e-Africa, ngiyavuma wehlisa isithunzi selizwe lakhe ukuthi silingane lesamazwe angakwaziyo ukuphatha ukhetho ngendlela eqotho.
Umnumzana Meli Dube yisizalwane seZimbabwe singapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota njalo ulwela amalungelo oluntu. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Kudzai Samaita laye olwela amalungelo oluntu belo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje silethulela ingxoxo enziwe intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji lomdlali weqembu iqembu elikhulu ezikamagebhula phela iqembu le-Highlanders uPeter Muduwa.
UPeter Muduwa ngomunye wabadlali abasematheni kaZulu olandela umdlalo wenguqu lonyaka ngemva kokudlala kuhle edlalela iqembu le-Highlanders. Sixhumane laye lomdlali oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ukuze yasitshele kabanzi ngembali yakhe.
Ngandlali yesikolo ngaqhaza ngasuke esikolo ngadlala ibhuli lesizwe. From there ngasendlalela i-MK Lions under 13 up to under 15, ngasengisiya ku-Ajax under 16 up to Division 2.
Umfoka Muduwa uke wadlalela elizweni leBotswana lapho adlalele iqembu leBotswana Meat Commission ngomnyaka ka-2012, ukwathi ngomnyaka ka-2013 uphenduke ekhaya wazodlala njalo kuqembu le-Ajax ebeselidlala kusigaba sika-Division 1. Uyalelwe ukuya kuqembu le-Ajax ngomnyaka ka-2014, kwathi ekuqaleni kuka-2015 wasesiya kuqembu le-Highlanders, lona elimhambise kuqembu leBulawayo Chiefs laselimthatha phakathi laphakathi komnyaka.
Last year ngadlala 15 games ezokugcina. This year ngaqalisa ngadlala after 8 games. Ungadlala wonke ama-stage ungeyile ukuyeqo yakulula ukuthi udlale, but ungayiqa kuba nzima ukuthi udlale. Kuba lula ukuthi udlale ku-Premier League and akubi nzima kakhulu.
Indlela uMduhwa adlala ngayo idale ukuba abanye bathi kumele abe yingxenye yeqembu lesizwe lama-Warriors, lona eliza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo. Yena umfoka Mduhwa uthi lokhu kusemandleni kamqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Basuwa.
Hhayi, kusasa lami ukuthi indlale kuhle kwa-Highlanders then nxande lakhe inza hamba. Hambe out if nxa bebona belo national team tsela bantu ukuthi ucoach akubelieve.
Iqembu le-Highlanders lulisa ukuphakamisa isicoco se-league lapho elincintisa khona kabuhlungu lamaqembu abalisa ele-Capes United kanye nele-FC Platinum. Lisaselethuba futhi elokuphakamisa inkezo ye-Chibuku Super Cup, njalo lizanqikilana emdlalweni we-semifinal leqembu lenkezo Platinum ngesonto enkundleni eBarber Fields. UPeter Muduhwa ukhangelele ukuba ngomunye wabadlali abazadlala indima enkulu kumkhankaso weqembu le-Bosso ukuphakamisa izicoco lezi zombili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi abelungu abazatholakala betshotshozela udlakela kwezombusazwe bazatsheziswa kabuhlungu. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithi abezombusazwe bayaziphazamisa emizameni yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.